isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwaka zomuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 16 kuzibandlela 2020 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ifees yona eyama university ukukhwela seyakhwela kudala ngoba masikhangela impilo yomfundi iyagoqela ekudleni kwakhe indlela ahamba ngayo transport system and konke aphila ngakho kuma sikhangela kuma rent and konke.
Inhlanganiso emela izifundi ezinaso isola uhulumende ngokuvumela amayunivesithi lamakolishi ukuthi akhuphule impatalo yezifundo ifike ku-$5,000.
Ngiyibuya ngi-amu kahulumende because kusetshenziswa ukhansila. Nxa kusetshenziswa ukhansila uzoqinisa ukuthi kuyabe kuvela kuhulumende. Ukuthi futhi kanje ngafika lapho okuholwa khona nangithumele nje abantwana njengomuntu omdala ngingaze ngafika. Isikhathi esiningi kuyabaphiwa ama-50 kg.
Umanyano we-European Union usuqoqe izigidi ezilitshumi lasishiyagalombili zamadola emelika i-$18.7 million eyokusiza abalambayo ngokudla eZimbabwe. Iningi lithi ukhalala umsebenzi kwababalisi phezu kodaba lweholo kuphazamisa abantwana ezifundweni zabo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela izifundi ezinaso isisole uhulumende ngokuvumela amakolishi lamayunivesithi ukukhweza imbadalo yezifundo isiya kunkulungwane ezinhlanu zamadola i-$5,000. Intotheli zindaba yethu umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amakolishi lamayunivesithi amaningi elizweni bethule impiko ngenyanga yesanda kwedlula yokwazisa izifundi ngokukhweza kwembadalo yezifundo lokunye. Abenhlanganiso yezifundi ezinasu bathi ngesimo somnotho welizwe esikhona manje uhulumende bekungamelanga akhweze limbadalo ngesilinganiso esikhulu kangaka. Okwaba ngunobhala walenhlanganiso umnumzana Ashley Funye uthi ngesimo esiselizweni uhulumende bekungamelanga athathe inyathelo leli.
Into eqakathekileyo bele sinanzelele ukuthi i-economy yethu njengelizwe ayimanga kuhle and intengo yento zonke iyakhwela. Okutsho ukuthi i-fees yona eyama-university ukukhwela seyakhwela kudala ngoba masikhangela impilo yomfundi iyagoqela ekudleni kwakhe indlela ahamba ngayo i-transport system and konke aphila ngakho sikhangela kuma-rent and konke. Intengo siyakhula kudala. So ngakho ke ukuphinde bekhweze futhi le ebhadalwayo ku-university kuyinto esinganyeke siyivumele ngoba bona sebakhweza kudala. I-economy yethu siyakhweza izinto kudala.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana uSalo Siziba yena othi isisekelo sombuso welizwe sithi imfundo ilungelo lomuntu wonke eZimbabwe.
Ukukhwezwa kwe-fees kutshengisa ukubana ke bagijimisana le rate number 2 esikubonayo ukuthi ikhwezwa kwe-fees kuveza udubo oluselizweni mayelana labathi ngesilungu i-commodification of education lapha ke asebe privatizer education ukuze ithole ngabalutshwane abantu abalemali. Number 3 ukukhwezwa kwe-fees kutshengisa ukubana ke uhulumende akazimiselanga ke ukuthuthukisela izwe ngenxa yokuthi izisebenzi abadala abasebenzayo imiholo yabo kayikhwezwanga. Kodwa ke intengo ezikolo ziyasukunyiswa.
Kodwa unobhala wenye inhlanganiso emela izifundi ezikhosu umnumzana Tinashe Katsidzira uthi limbadalo kayivikeleki ngomumo womnotho okhona elizweni. Omunye umzali unkosikazi Messi Chingwana ngwana uthi njengabazali abasoze beyenelise limbadalo.
Ukukhwela kwamafisa weuniversity thina njengabazali kusiphathi kahle ngoba imali le iningi kakhulu. Asiholi abaningi bethu siholi imali ezingange 1000. Kusho ukuthi ukuze siyibhadale imali naleyo endlini akusadliwa, akusagqukwa, akusayenziwa lutho, imali yonke siphelela kufees. And nxa kuyifizi ye-5000 uza umntwana uzafuna imali zokugada siye esikolo, uzafuna ukudla, uzafuna amabhuku, uzafuna ini. Thina asingeke siyikwanise imali yona leyo. Angazi ukuthi uhulumende ngasiphathisa njani njengabazali ngoba sithwele nzima. Ngiyayina le siyibhadala khathesi, kutsho ukuthi le izasehlula.
Uhulumende walile ukupha amakolishi imvumo yokukhweza limbadalo ukwedlulisa amalawulo njengoba abenza izifundo zebanga lama undergraduate degree bebezamele bakhokhe inkulungwane ezithoba munombili zamadola 9000 zimdollars, kuthi labo abakubanga laphezulu elama postgraduate bamele bakhokhe inkulungwane ezilithumi lane lengxenye yamadola 14500 Zimbabwean dollars. Ngimele Studio 7 ngiseRR ngimlondolozi Ndlovu.
Umanyano we-European Union uthi usuqoqe uncedo lwezigidi ezilithumi lasishiyagalombili zamadola emelika i-$18.7 million eyokusiza abalambayo ngokudla kanye lokufinyelela inhlelo zempilakahle lamanzi ahlanzekileyo eZimbabwe. Iningi libhekane lendlala ngenxa yokusilela kwezulu kanye lokonakala kwesimo somnotho welizwe. Izifuyo eziningi sezifile ngendlala, izilimo lazo zibunile njalo, intengo yempahla iqhubeka ikhuphuka mahlayana ezitolo ngesikhathi iningi lingatholi imisebenzi njalo abasebenzayo bethola iholo eliphansi. Inhlanganiso ye-World Food Program igcizelele namuhla ukuthi ngempela abantu abayizigidi ezedlula eziyisikhombisa eZimbabwe babhekane lendlala engakaze ibonakale eminyakeni elithumi edluleyo. Kambe bonke abaludingayo usizo lokudla bayaluthola na? Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Ernest Malandu, isakhamuzi semzimunye eGwanda North, ongomunye wasebeluphele abathola usizo lokudla.
Azanywa ukunika abantu ke usipho ukuthi-ke kuba ngamabele nonyawuthi, umumbu uba mlutshwane kakhulu kahle, but bayazama, kuyazama uhulumende ukunika abantu ukudla ngendlela eqondileyo. Singakaboni ukuthi ukugcinelela lokho vele kuganga lokwadike kuyenza kunika ngamaphathi namaphathi. Bese kulandela le idenge lenye incinyane le yabantu abanye abancinyane. Hhayi, bayaphiwa nje ngendlela, asikaboni ububi obukhulu kangako.
Kuvela kuhulumende mbekunhlanganiso ezizimele ezinjengabo-World Food Program.
I'm not too sure ukuthi uhulumende ukuthatha ngani, but ke kubuya ngi-amu kahulumende because kusetshenziswa ukhansila. Nxa kusetshenziswa ukhansila sizoqinisa ukuthi kuyabe kuvela kuhulumende nokuthi futhi kanje ngafika lapho kuholwa khona, nangithumele nje abantwana njengomuntu omdala ngingaze ngafika. Isikhathi esiningi kuyabaphiwa ama-50 kg sokusiwa 50 kg njengoba nje vele ithumiwe injalo.
Umuntu oyedwa uthola okungaki ngenyanga?
Uyathola iyodwa ngomuzi ngomuzi, kababali bantu ukuthi bangani, babala umuzi ukuthi lumuzi bawunike, lumuzi bawunike, abaniki benika ngenamba yabantu, abaniki konke ngasikhathi sini. Kwenzakala ukuthi kule inyanga lingaphiwa unyawuthi, inyanga ezayo liphiwe umumbu, inyanga ezayo liphiwe amabele.
Ekubhaliseni lapho kulula yini? Abantu bakhethwa njani? Yonke imizi yakwenu iyenelisa yini kumbe kuyathiwa abanye hhayi bayazuza?
Ukuthi kuyabe kuhambe njani kangilaqinisa kanti banika bona amabhalane babo ababhalisayo ezigabeni labo ababhalisayo babhalayo ke babhaleke kuhambe ngaleyo ndlela. Angizengananzelela kangako nxa kungabuya futhi bathumele amawo amaphesenyana kungene ezindlini ukuthi ukudla sekubuyile. into engani iyadula ke khona ukuba ukuya kuthatha ngoba kanje sekukuthethi phone singasithi iyadula ngoba vele kathi silasilayo silaleyo sesiphone nokugayisa lakho sekudula ngoba ithi ibhizi liyadula siyakhwela lakho kuyi-20 bond ukugayisa sokuthi ukuthi kumelebe le-60 bond ukuthi zikwanise ukuthi
i-30 bond leyo eliyitshoyo ngeyani
ngathi ngakudla kubuya kuyabuya kuyeqalwa ngezimoto uhulumente kalazo ezasezimoto kuyaqaqa kabantu bahambe bayeqala yebosebesekuthi usiya lapho kuflakwa khona amaholu kumbe ezifolo kuxazulanyanyana ngoba kuku-2.5 to 3 days.
Umnumzana Ernest Malando yisakhamuzi semzimunye eGwanda North ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 6175, la ku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9, sitholakala ku 909 medium wave, la ku shortwave 4930 13860 la ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwele South Africa seziveze ukukhathazeka okukhulu ngokwehla kwesisindo somnotho akwele South Africa osokubangela ukuthi amankampani amanengi agumule izisebenzi. Kubika intathelizindaba yethu uBenedict Nhlapo eseJohannesburg.
Umnyaka ka-2020 odume kwabanengi ngokuthi ngumnyaka wenala, usuthi abanengi beZimbabwe bethole amathumbu ngezandla ungensuku zatshwala uqalile. Amankampani amanengi athwele amagabha avuzayo kanti asazise ukuthi azagumula isebenzi. Inkampani ezoxhumana ye-Telkom ifuna ukugumula isebenzi ezizinkulungwane ezintathu 3,000. Ngakwelinye icele inkampani yezempahla lokudla eMasmart Holdings South Africa ithi izavala izitolo ezedlula amachumi amathathu 34. Lokhu kuzatshiya abantu abedlula inkulungwane 1440 bengelamsebenzi. Amankampani ezokwenjiwa lasebenza kezezimali lawa phakathi kokuxoxisana ngendaba zokugumula isebenzi ngenxa yokuma kwezomnotho. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Khwebu uthi sebedlela evalweni.
Hayi, lokho sokusenzeka lapha eSouth Africa sokufana nje lokuthi ubaleke isilwane siyazithela phezu kwamaganyana. Sekufana nje lokuthi siseZimbabwe lapha esabaleka khona kuhlupheka ngoba besicatshile lapha kulelizwe, kodwa manje uvalo luyatshaya ngoba lathi kuyasithinta kakhulu ngoba isikhathi kusenzeka lokhu maningi amathuba okuthi iSouth Africa ivele ikhangele ukuthi mangaka amaZimbabwe kumsebenzi esemazingeni aphansi ukuthi labo bekhitshwe lapho kungene amanye ama-South Africa la aselahlekelwe imisebenzi kulezo zikhala.
Intatheli yeZimbabwe unkosazana Princess Siziba uthi usizi ukuthi abeZimbabwe laba sebethembele kwele South Africa impilo yabo yonke.
Uma amakhampani amaningi angavala imisebenzi kuzoba nzima kakhulu kithi thina izalwane zaseZimbabwe ngoba okwamanje le misebenzi yakhona ayitholakali, kunzima ukuthi uyithole, kunamaphepha afunakalayo esingakhona ukuwathola lapha eMzansi Afrika. So mama company evala kusho ukuthi sizohlala ezindlini osibuyele elizweni lakithi lapho kungela msebenzi khona.
Ensukwini esanda kwedlula amakhasi ohlelo lwezoxhumana kwi-intanethi lwe-Facebook belugcwele ngemifanekiso yendwendwe zezalwane zeZimbabwe ebezibonakala zintshungubala emngceleni wakwele South Africa zingena kungekho emthethweni. Lokhu kutsho ukuthi baningi abaqhubeka bezodinga imisebenzi kwele South Africa kanti layo leyo msebenzi ilokhu incipha ngenxa yokoma kwezomnotho. Umfundisi Frank Mhlanga oseZimbabwe uthi sebesesabela ukuthi kuzavuka udlakela lokulwisana sekubangwa imisebenzi.
Yikho lokho kubangela ukuthi imisebenzi ibe skasi, ibe mlutshwana. Abantu beSouth Africa izizalwane zakhona zibe sezizonda ke, sezizondela abantwana bethu abasebenza khonale. Yena le into esihlala siyibona ezenophobia, sekungathi yibona ababa ukuthathela imisebenzi ngenxa yesimo selizwe lethu lapha eZimbabwe esivi kakhulu esibuhlungu kangaka.
Inhlanganiso zezisebenzi zona zithi ziza kulwa kube ncane indawo ziphikisana lesigumula lesi, kodwa incitshi kwezombusazwe zithi okuzayo kukhulu kulalokhu okwenzekayo. Incitshi kwezomnotho umnumzana Duma Qubule uthi kukhangelelwe ukuthi umnotho weSouth Africa ukhule ngesilinganiso esiphansi kokukodwa ekhulwini, less than 1%. Lokhu uthi kungahle kwenza umnotho weSouth Africa uzuthole sungene kuluhlu lwamazwe alomnotho osuwile okwaziwa ngokuthi i-recession olwasemzini. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Live Talk lamhlanje uhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sihlolisisa isimo sezemfundo elizweni. Tumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafichane. Umongameli wakwele Mozambique umnumzana Filipe Nyusi usegcotshiwe ukuqalisa umsebenzi ngemva kokunqoba kukhetho olwenziwe ngumfumfu nyakenye, kodwa kule mibiko yokuthi kwaba lokuqilibezela kulolo khetho. Iningi lithi ukhalala umsebenzi kwababalisi phezu kodaba lweholo kuzaphazamisa abantwana ezifundweni zabo. Izikolo zivulwe ngolwesibili kuliviki, kodwa ababalisi abaningi kabayi emsebenzini ngoba bathi kabalamali yokugada. Ngakho bathi uhulumende kumele akhuphule iholo labo lilinganele $475. Ngemali yeZimbabwe bathi bafuna i-$7,000 kusiya phezulu. Kodwa uhulumende uthi akalayo limali. Abazali bathi kumele lolu daba lulungisiswe ngokuphangisa ukuze ababalisi babuyele ezikolo ngoba imfundo yabantwana iphazamiseka. Lanxa uhulumende evimbe izikolo zeprimary lezesecondary ukwengeza impatalo yemfundo, iningi lithi ukutshabalala komnotho okuqhubekayo kuzabangela ukuthi abanye abafundi behluleke ukuqhubeka ngezifundo zabo. Ngokunjalo abanye bathi amabandla ezombusazwe abalisele ZANU-PF lele MDC kumele ahlale phansi akhulumisane kudingwe indlela zokuhlenga ilizwe ebunzimeni eliphakathi kwabo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga leZANU-PF umnumzana Malaki Nkomo endawonye lelunga leMDC umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Kubuhlungu kakhulu lapho sesingena khona. Okokuqala, kuliqiniso ukuthi abantwana lanxa kungakhezwanga amafizi kuzaba nzima ukuthi bafunde. Sikhangelele ama-uniforms, sikhangelele ukudula kwamabhuku, sikhangelele nazo zonke nje izinto ezidingakala esikolo. Okwesibili-ke, nxa uhulumende layo futhi esithi kungakhwezwa, uyenza ingani uvikela abantwana kumbe abazali, kodwa-ke uyabalimaza ngoba imali ekhithwayo kathesi $10 le kayithengi lasinga. Yokumele ithenge-ke amagetsi, yokumele ithenge amanzi amunicipality, yokumele incedise inhlelo zesikolo zonke. Izinhlelo lezo zigcina zonke zingabambeki. Mina ngikukomiti yesinye isikolo sikahulumente. Ngesikhathi esedlulileyo besithi singakhiphi $500 sithenge amagetsi yekhemu yonke, kodwa kathesi sesizavala bese sithi singakhiphi $500 sithenge amagetsi eviki kuphela, okutshengisa ukuthi amagetsi akhwelile. Nxa sisithi ngapha kusiza soze sikhweze kutho ukuthi siyabe sidlala practically ku ground akusoze kusebenzeke ikantike labazali imali kayikho uhulumende ngiyomela abone imizamo indlela akubalansa ngakhona ukuthi ezikolo kusebenzeke njalo labazali benelithi ukuthi bahlawule inhlawulo ezikhona kumele silungise izinto lezisindawonye
babankomo uyavumelana lakho yini ukuthi ukutshabalala komnotho kuphazamisa imfundo yabantwana njalo uthini ngodaba lwenkulumo ezizanywa ngubaba Mbeki
ngibona ingani inotho yelizwe lonke isemfundweni yabantwana njalo nje abantwana uma izikolo zivulwa umzali wonke ukhangelele ukuthi umntana wakhe ahambe esikolo ngoba kuyilo ilifa eqathekile angalithiyela umntwana ngibe sengibuya lapho ukuthi ezikolweni ngibona angani izikolo nezikolo phela angithi vele ziyayizwa ezihlala phansi zilungise ibhajethi yokuthi umnyaka nxa ugcalisa siza kwenza lokhu nalokhu uhambe kanje beceda lapho babe sebehambisa kukhulumende ukuthi kuyenziwa kwathiwa yi-approval ngibe sengibuya lapho ababa Ndlovu othi ibandla le-ZANU PF alifuni ukukhuluma lani kumbe upresident welizwe ubaba u-ED afuni ukukhuluma lani iqiniso elikhona yikuthi lina yini elingafuni ukuthi libuye ekukhulumeni lebandla le-ZANU PF lifuna ukuthi lina likhethe ukuthi ubani ngiyongenayo ubani kangeni kulezi zinkulumo lapha umongameli phela munye owelizwe uma sesifana sihlaleni phansi sikhulume sifana namacebo angithi sipha amacebo kulo onguyokhethwe ngabantu ukuthi gakhokhele ilizwe okweminyaka le emihlanu ekhona abakhethe ngayo so ngaleyo ndlela thina sikhangelele ukuthi lina baba Ndlovu njengabanye bethu abakhona elizweni lethu esiphikisana sisonke singuma-elections i-election sidlulile uvumani-ke phela la umthi libuye lihlale laphana litsho ukuthi lowo ngupresident welizwe lezimbabwe sahambe emakhoti lafika ngalela tshela ukuthi labo bantu bawinile ngoba labo bekhangela becukungula kukhanya ukuthi vele ibandla lezankezi lizweni eliklini ngiceke babandlovu
naso Ndlovu
ye okokuqala ngitshela ukuqondisa ukuthi umthethwandaba wathi ibandla lezanu p f liwinile umthethwandaba wathi thina kasilethanga ubufakazi obugcweleyo ukuthi saqilibezelwa umthethwandaba wayefuna sibuye lama-v11 wonke kodwa-ke thina sasesinanzeleli ukuthi kube le-interference kuma-boxes la yikho singahambisanga yikho-ke umthethwandaba walahla-ke indaba yethu emthethwandaba ngokuthi kasilethanga ubufakazi obugcweleyo then okwesibili besesithi thina ingxabano ivele ikhona thina sithi umnankagawa lezanu p f kabawinanga akuqaliselwe khona lapho ababizane bahlale bakhulumisane kuyena leyo ndawo bakubonisane bese kukhangela i-way forward ukuthi kubanjwe njani kulungiselelwa ukhetho oluzayo luya phambili sitho thina esikusolayo ukwenza sithi kawinanga laye atsho kwenzayo ukuthi athi uwinile kuhlelwe phansi kangamemezi umnankagwati yena hhayi mina ngiwinile laba abantu ababuye ngekhondishini enje uyabe ngafuni ukukhulunyiswana ingxabano khona ubaba lo mama baqabana endlini ingabani sikhona ubaba kangayalathi hayi mama ngiyamnika imali ngenza lokhu umama lathi hayi ubaba wenza lokhu akuhlalwe phansi kuchazululwe kubonakale ukuthi kusetshenzwa njani kuyiwa phambili ngoba kathesi-ke silokudana ubaba nxasimtshela ukuthi silohlupho uthi hayi lingasadla inyama hambanile kudla imbhida hayi hambanile kudla amaphothetho ubaba wethu silokudana kakhulu sifisa ukuthi atshintshe ukwenza kwakhe njengoba sesingena ku-2020
kuphosele okugcina nko
hayi ngiyamuzwa uNdlovu ukuthi bakubona ukuthi kufanele ukuthi kube le nkulumo mina-ke kade ngakucela yikuthi khona bona kabavume ukuthi khona okwakutshoyo ukuthi umthethwandaba walahla indaba yabo phela bengelabo ufakazi sukwabalulwa ngama-court ethu ukuthi thina yithi esemthethweni yithi esilomongameli bandla lezamphezulu elo muntu ofanele abe umongameli so ngaleyo ndlela asimlaleleni libe selibuya selihlala phela labanye laba abaphikisayo kupoland laphana senizatsho lani ukuthi lina hhayi laphana ikhwe sukusonayo lani liphakathi sikhuluma sindawonye ayikho nto lisizele esiphukwini selilodwa liphuma phakathi kwabanye abaningi hhayi ayisikho lo
umnumzana Malaki Nkomo ngowebandla lezanu p f obexoxa endawonye lelunga le-MDC umnumzana Edwin Ndlovu kwezemidlalo lamhlanje iqembu lenguqu elebulawayo sithi seliqetshe uPhilani Ncube ukuba ngumqeqetshi walo kubika uJoseph Njanji.
Ncubo ulobelana isivumelwano somsebenzi esomnyaka owodwa leqembu lebulawayo esithi njalo uzancediswa ngufaraita wachirambewe onguye umsekeli kamqeqeshi wakuqala kanye logolding dube ongumsekeli kamqeqeshi wesibili. Umqeqeshi wabonozinti omutsha weqembu lebulawayo esithi ngudaniel khumalo yena obesebenzela iqembu le-fc platinum eminyakeni edlileyo. Abaqeqeshi babadlali abasakhulayo abeqembu lebulawayo esithi ngababalisa ujohannes ngotso ongumqeqeshi wamajaha aleminyaka engaphansi kwamashumi amabili, uinnocent mapuranga kanye lobruce chuma bona abasebenza labafana abaleminyaka engaphansi kwechumi lathoba munembili. Uncube uke waqeqesha amaqembu abalisa ipigot mask elenjube sundowns, ichicken inn, elehawmine kanye leleharare esithi. Isikhulumeli seqembu lebulawayo esithi uthandiwe moyo utshele umsakazo westudio 7 ukuba iqembu leli lizoqala ngeviki ezayo amalungiselelo alo alonyaka.
Amalungiselelo azaqala ngomvulo ozayo, kuyaqala ngo-10 to 12 emini eSaint Columbus. So wonke ofisa ukuthi engabe ebona ingane ngenelisa ukudlalela iBulawayo sithe buye kuma trials ethu. Sizathu kulitshela ukuthi ngobani sesibagcinile, ngobani asebesilahlile, ngobani lathe sesibalahlile.
Uphilani Ncube nguye ongenise iqembu lebulawayo esithi kwisigaba seKasilaka Premier Soccer League ngomnyaka 2016 ngemva kokuba bephakamise isicoco seSouthern Region Division 1 Soccer League ekupheleni kwesizini ka-2015. Iqembu lebulawayo esithi lidlale okweminyaka emibili kwisigaba saphezulu esePSL laseligunyulwa ekupheleni kwesizini ka-2018. Ngaleso sikhathi beselehlukane loPhilani Ncube njalo lidlale umnyaka owodwa kwisigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League lenelisa ukuphanga ngaliphenduke ngemva kokuphakamisa isicoco ngoba seliphuthe liphezu kwengalane yemiklomelo ekupheleni kwesizini. Umqeqeshi ongenise iqembu lebulawayo esithi kwisigaba sephezulu lonyaka ngutry Ncube yena ongela maphepha adingakalayo ukuba aqeqeshe kwisigaba saphezulu. Abaqeqeshi abaqhube izifundo zikacaf a yibo abalelungelo lokuqeqesha kwisigaba saphezulu esePSL njalo utry yena uphethe izithupha zikacaf b. Utry ubengumsekeli kaphilani ngesikhathi iqembu lebulawayo esithi liqala ukungena kwisigaba saphezulu njalo ubikwa esebuyele njalo kwisigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League lapho aseqhatshwe khona liqembu leWange. Iqembu leWange ligunyulwe kwisigaba saphezulu ekupheleni kwanyakenye. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Jerusalema, ikaya lami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema, ikaya lami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dawoyami, ayikolana, buso wami, awukolana. Kilondoloze, zuhambe nami. Dawoyami, ayikolana, buso wami, awukolana. Kilondoloze.
Master KG uthi Jerusalema ehlabela kamnandi esiqibela izindaba zosuku kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso yezinaso isola amayunivesithi lamakolishi ngokukhuphula imbadalo yemfundo. Umanyano we-European Union usuqoqe izigidi ezi-$18.7 million yokudingela uzulu weZimbabwe ukudla. Kwanele olivalelisayo ngintungameli inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.